Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingalithona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 15 Mpandula 2019 ngo Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje.
The bodies appear sad. My 10 and kuzalala lapha kozwima. So kuyela eHarare first.
Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kozwimba lapho adabuka khona lamhlanje kasisahanjiswanga.
Ngikungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa okumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso. Siyezokuthiwa sudisaphile awusabonakali kumbe siwubothiwe o.
Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela udokotela Peter Magombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho izolo emzini wakhe eHarare. Kuhlelo lwezamasiko silodaba lomkhosi wokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo Mike Moyo emawabeni ezansi yemandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhosi wokuvalelisa umuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obekumele ube khona ekhaya lapho adabuka khona kozwimba emzini wakhe wekutama lasendaweni yamavinkili akomrombezi Growth Point udluliselwe phambili ngoba isidumbu kasisayanga njengokutsho kwemuli sesizabuya ngomvulo. Lokhu kubikwa kwenzakale ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe kubikwa engezwa kuhle emzimbeni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo esakhona le kozwimba.
Abekade bebuthene namhlanje abagoqela izihlobo labangane bezevalelisana lowaye ngumongameli weZimbabwe bebejabuliswa ngengoma ezehlukeneyo ebezihaya imisebenzi yomufi ayenza esaphila. Ukudluliselwa phambili kwalo mkhosi kuvezwe isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe emhlanganweni lentatheli zindaba. Lokhu ukutsho ngemva kokuhlangana nenkokheli yomdabu eyakozwimba egoqela unduna Zwimba obikwa enguye omazise ngale nguquko.
Ibodies appear sus. My 10 and kuzalala lapha kozwimba. So kuyela eHarare first. Abathelana amazimapo.
Emazini akhe ngale nguquko unduna Khatiza Gomo utshele Studio 7 ukuthi isidumbu kasisabuya ngakozwimba namhlanje ngenxa yokuba umkakhe womufi unkosikazi Grace Mugabe ubengezwa kuhle. Abaphilisana loMugabe bamchaze njengomuntu owayelomusa njalo owayezinikele ukusiza abaswelayo intandane kanye labafelokazi kungakhathalekile ukuthi ngubani. Omunye wabathola usizo oveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaMugabe nguBrightwell Phiri osakhulayo othi yena wamnceda ngemva kokubhutshelwa nguyise esesemncane.
Ukubhubha kukamdala akusizwisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi njengoba ngumuntu okade esiphatha kuhle lakathesi esibabonayo abakhulumayo kuma-TV bephatha abantu abaningi kuhle lezinto eziningi azenzileyo kathesi begcina abantu abagulayo abagugileyo abangasakwanisi ukuzisebenzela lakathesi labanye abangela bazali lakathesi abafelwayo bebegcinwa bebekanjiswe izikolo bebhatalelwe izikolo akunye kuningi andisawukhethi kuninga kuru.
Uti agala la buhlobo lo mufi uPhiri, kodwa wathola usizo kunjalo waze wanelisa ukuphutsha izifundo zakhe ze-secondary.
Mina mbathiseke kakhulu ngokuthi hey umuntu kade esigcina esibamba kuhle njengokuthi isikafu vele besiphiwa sagcinwa nguye nje sikhula kangaka so isikafu sayisiphiwa nguye umdala umumbu impuphu amabhuku esikolo sayisiphiwa le mali zokubhadalelwa esikolo njengami ubaba wami mina wabhubha so imali yesikolo ngayimbhadalelwa nguye akakhethi ukuthi ungubani uwangaphi or ukuthi ungowuphi umhlaba uyancedisa kuphela
lanxa besebesazisiwe ngali nguquko abekade bebuthane emzini kamgabe ekutama kozimba kakuzange kubakhube besithi bazimisele ukumelela loba nini lowo mkhosi wokuvalelisana laye owayengumongameli wezimbabwe obhubhele kwele singapore mhlaka 6 mpandula ubikwa esezancwatshwa ngemva kokwakhelwa indlu yakhe yokuphumulela eyaziwa ngokuthi yimosolium endaweni lapho okungcwatshwa khona amaqhawe lamaqhawekazi esizwe eye National Heroes Acre eHarare abantu babika bezaqhubeka bebuthene emzini wakhe oweBlue Roof eHarare aze abewe umsebenzi wokubekwa kowayengumongameli weZimbabwe lokhu ungaziwa ukuthi uzokwenziwa nini ngoba indengi labantu lisithi wayephica ingqondo esaphila lokhe ekwenza lalapho esetshonile bekuthunyayelwa kuhlatshelwa ingoma zokholo emzini kamuyi umgabe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
siyabonga Mavis lokhu sikudaba lunye ibandla lezanu PF lithi indlu kamuyi umnumzana Robert Mugabe ethiwa Blue Roof yakhiwa libandla leli kodwa lithi lisemzameni yokulobisa igama lakhe ukuthi kube indlu yakhe. Sixoxele nobhala uqoqa inhlelo zebandla umnumzana Obet Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo indlu yebandla siyo yodwa iBlue Roof ezasetshenziswa ngubaba former president kule ndawo ade zisebenzisa ezebandla kodwa imizamo izaba khona ukuthona sikulungisise konke lokhu ukuze kube ngokwakhe lakhona setshonile.
Oh ngezinye indlela akusoze kube le mizamo yokususa abahlala khona.
Ah no 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 ibandla lakwenza ngobungcithi ukuthi khona ihlalise umongameli wayo endaweni ehloniphekayo enjalo eyindawo enkulu njenge-Blue Roof enjani ukuze abe nendawo ozamukela izetekete ezijeneyo endaweni lohlomi.
Njengebandla lina lithini ngokungcwatshwa kwakhe sizwa kuthiwa usezangcwatshwa ngemva kwamalanga angamashumi amathathu?
Halo kana sokungokwemuli thina kwethu sesikwenzile uhulumende lebandla labantu bonke jikelele beZimbabwe sebephelekezela umdala izolo kade kule nkalakatha embuthano obone abakhokheli bamazwe atshiyeneyo besiba khona labakhokheli bonke labakhonapho labonke nje abantu abasebenza labo abamaziyo nje ade befuna ukumphekezela kwenzakele lokhu lokho sekusele sekusele emulini yakhe ukuthi baza kwenza ngomkhubo wabo abafisa abekwe ngayo.
Kodwa besizwe besithi bona bafuna ukuthi kwakhiwe isakhiwo esizaba khona e-Heroes Acre ibandla lona alisoze libe lesandla yini ekwakheni njalo lalapho eselaliswa?
Lokho songwemuli yakhe ibandla labe lizalandela khonokho kuthiwa imuli yakhe njengoba ethile upresident wethu ubaba Mnangagwa ukhona sizahlonipha konke imuli efuna kwenziwe kumbe kwenzakale nokubanjwa komufi lalapho zabekwa khona.
Alo-ke ngumnumzana Obet Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi elokhu engazakali ukuthi ungaphi kulandela ukuthunjwa akwenziwe ngabantu kade behlome ngempopo izolo endlini yakhe eHarare. Lokhu kwenzakala odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi abasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo elincane. UMagombeyi uqale wathola umlayezelo ecingweni lakhe umtshela ukuthi achiyane lokukhuthaza odokotela ukuthi bangayi emsebenzini. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula kuthunjwe abantu abambalwa abanye batholakala ngemva kokutshaywa lokuhlukuluzwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Ah, uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulalo uthola ukutshintshayo. Into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungani kungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa ukumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umengi iqiniso siyezwa kuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe okungaqedakaliyo ukuthi ukubothwa mhlobo bani okungala amapolisa phakathi okulabantu abangaziwayo uyevumbuluka susekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani. Into zangkhona noko azikho right. Akutshengisi ukuthi ilizwe li-independent, ilizwe elikhululekileyo. Akubonisi ukuthi ilizwe lile-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjengazenezi ezaziqhubeke from umbuso wabo Smith zingene kwi-independence sathi nge-constitution entsha asikhiyeni into ezinjengalezi but kakubonakali ukuthi kule nto enjalo kule-improvement entweni ezinjengazenalezo.
Kuyini okungakusenzakala ukuthi babe befuna nje ukwethusela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo?
Liyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukwethusela ikuzama ukwethusela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba abathathwa ngendlela efanana nalaleyo sebahamba bahamba zange aziphinde sibabona. So angeke sithi kufuna ukwethusela, bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi beserious ngayo. So layinalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone, kodwa ngendlela laba abantu aba-operator ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazwe. Singaqala ukubabala kathesi la uyazi i-list yangkhona inde kayipheli. So kanya sibili it's a serious issue.
I-blue roof yindlu yebandla yini? Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu bekhuluma ecingweni eseGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zika Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngembali ka owayengumongameli yena osanda ukushona umnumzana Robert Mugabe. Asizweni ukuthi abantu abasakhulayo bona bathini ngodaba lukhona egodweni.
Bakithi uMgabe ufile mina kakulanto enhle engayibonayo eyenziwa ngumgabe than ukulutha. Umgabe walutha bakithi walutha waqeda wathi du intsha kumanje igcwele emazweni. Vela akulanto enhle enziwa ngumgabe mina kimi.
Lawa ngamazwi kaCaroline Moyo. Siyabonga mamoyo. Asiqhubekele phambili ngodaba lukhona egodweni sixoxa lo mnumzana Ngqabutho Zaza.
Yebo, mthokazo omuhle, khulumayo uNgqabuthu. Hayi, mina since ngazalwa sengize ngingaka, angikaze ngiqashwe or ngisebenze ekhampanini yeZimbabwe since uMgabe wayelokhu ebusa. Sengize ngazoqala ukusebenza kwele South Africa. So vele uhulumende kaMgabe mina vele azangenzele lutho. Since sengingaka angazi kumbe kuthiwa ngithwala isithupha sami ngithi ngiyaqashwa ekampanini ngoba vele kungela lutho laphayana. Ngazama abo 2000 ukuyamaketha kuyikhona kithi lapha indawo eforest hayi kwehlula since khona lapho ngavela ngayeka so uhulumende kamgaba zangenzele lutho mina angimazi lokumazi ukuthi ngobani
lo ngumnumzana Ngqabutho Zaza siyabonga Ngqabutho olandelayo nguzopheka asizweni ukuthi yena uthini ngembali ka owa ngumongameli umnumzana Robert Mgabe
Hello Studio 7 lishona njani ya 90 kukhona kwatolwa ngabatsha ngoba kulabanye phela abakwansi ukubenefit ku presidential scholarship so ke labo yibo abalenhlahla labo kodwa ke akusazange kube yibo bonke kanti ke njalo kukhona kwakuke kube lenhlelo zokuthiwa abatsha bayaphiwa amaloni kodwa ke la amaloni angikhona ayikhangela ukuthi vele wena usapota kangakanani ibandla libusayo so ke kukhona abakutholayo
Hayi siyabonga zopheka Zulukandaba siyabonga ngemibono yenu abasanda ukwengena kuhlelo namhla sixoxa labatsha mayelana ngembali lenhlelo ezethulelwa uZulu nguhulumende kamnumzana Robert Mgabe ikakhulukazi abatsha namhla kuhlelo besilo Caroline Moyo uNgqabutho Zaza kanye lo Zopheka siyabonga ngemibono yenu mthwakazi omuhle isikhathi du siligqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 yoni username yami lingakhohlwa iphela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection uhlelo lwethu labatsha lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo lokuqala ngo 8 p.m. bese lugciba ngo 9 p.m. kwanelokwa namhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hove mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.
Siyabonga Mike kuhlelo lwezamasiko silodaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi umambo uMike Moyo emawabeni ezansi emandebeleni emkhosini osandaqutshwa ongenwe zinduna zempumalanga ezifika amachumi ayisikhombisa uAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esegwanda
Awin bibawa
silale mawin
bibawa
silale mawin
wethe mntana nkosi wazubise kusabantwana umazela vula umbeka mapho umnomosima ovulela mazephezulu ophuza izintelele ekatshiya konina
umambo uMike Moyo uzelwe emawabeni ngomnyaka 1968 wafunda khona ngemva kokuba aphume kulele seSouth Africa lapha afike waqala inkampani yabonogada ekhuluma emkhothini osanda ukuqhutshwa mnumzana bekezela bheka impinati wayesithunywa senkosi uthi akwafika untombazana oleminyaka elithumi lantathu kumambo Moyo ngomnyaka ka-2018 ezombikela ukuba ukhethwe ngabaphansi ukuba yinkosi yabelozwi
umayithi ubukhosi kumbukuba yinkosi ukuba ngumambo kazithethelanga ukhethiwe lidlozi lehlabathi long live mambo long live
Umnumzana Mike Moyo uthi lomkhosi bungokuthakazelela usuku lukamambo kwase ukuhlangana lokuthi avezwe emphakathini.
Ilanga likamambo kusuke kwenzeke ukuthi ke uvezwe futhi inkosi ivezwe labantu. Mina ke i-direct descendant of the last king. Ngizelwe ngizele ngiyinkosi besingacobi but inkosi ibikhona kodwa ifihliwe
kuphatheke induna eziningi ezempumalanga le nkabazwe kulomkhosi njalo le nkosi yamandebele obulelane okalobhengula layo udlule ephosa ilihlo
we are cultural in our nature and see cultural nje kumele sisupporte konke nje ukucultural so this was one of the events that we thought I kumele nje siyophosa nje amehlo ibona sisizwe ukuthi we're not in a fight
umlobi yongwalo zembali umnumzana Bhatisa Nyathi layo bekhona kulombuthano njalo uthi ukuvezwa kwenkosi yabelozi lokhu kuyajabulisa
kuyinto ke esiyiqabelayo esiyibongelayo esithemba ke ukuthi obekiwe ukuba ngumthunzi lamhla uzabahlonipha abantu abamhloniphileyo beze bevela indawo zonke zelizwe
umeli wedalela eParliament eMzingwane umnumzana Lev Mayihlome uthi ukuvezwa kwenkosi yabelozi kuzaletha intuthuko esigabeni sakhe
ngiyahlonipha kakhulu ukuthi umzingwane ophakanyisiwe usinika inkosi. Nge-MP yokuqala ukuzigqaja ukuthi inkosi ezimbili zihlangene eZimbabwe namhlanje zikhuluma ngokwakha nokuthandana. Manje ukuthi sengikwazi sokulula ukuthi development ezabakhona ngoba okubanjwe inkosi kuvele kuyahamba kuya phambili kuphela.
Umambo uthi uzalisa ukuthi isisekelo sombuso sinanzelele njalo sihloniphe uba khona kwenkosi. UChangamira Dombo wasungula isigodlo seRose Estate ngemva kokuba sihlathelwe muzwa ngendaba lomzilikazi okwadalwa ukutshabalala kwaso. Amakaranga, amaVenda, abeSuthu, amaNambia kanye lamakhalanga weBotswana ngabantu abakade bekulomkhosi.
Omilidza Mambo tibva kubatalaunda kuBotswana. Banjinji tiligele kubrona peki na kusinyawe kubutswana. Itili bana ba mambo ba tala onda. Banjinji batswana baka titala onda koka ishiti. To buda pa ngomba ya mambo eno itala onda. Toti toku miliza buhe kwetu. Tate mambo titi nasi titose toki ngatose. Deba na bose ve Zimbabwe tomu kamchila. Mubende me akayenga malamose.
Ngimele umsakazi kwe-Studio 7 ngisemawabeni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Sekungena ke enkundleni uNtungameli Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga emsakazi lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizabelane ngamazwi atholakala encwadini kaJobe isahluko sokuqala indima ngesithupha lesikhombisa kufundeka kanje. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. UJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sithanda ukuthi ke sikhangele ngempilo zethu esiziphilayo sisekhona lapha emhlabeni. Lapha esibale khona kuthiwa amadodana la madodakazi ngethemba lawo ayekhona bafika phambi kobuso bukaNkulunkulu, kanti phakathi kwabo kwase kufika loSathane. USathane uthe buza ukuthi Sathane uvelaphi, wathena hayi ngivele ekuzuleni lekuhambahambeni phakathi komhlaba. Kukangaki izihlobo ezithandekileyo, lapho esibona abantu befuna ukulungisa ulutho oluzanceda impilo zabo nemiphefumulo yabo, kube sekusiba khona ke omunye kumbe abanye abazafumane baxhwathe nje bazenzele izinto ezizaphambanisa ingabe ngumhlangano beyinhlalakahle yabantu. Kuthiwa laba bantu babekhona phambi kobuso bukaNkulunkulu esingathi babehlose ukwenza into enhle eyinkonzo kuNkulunkulu. Kada-ke bekhona khonapho kwafika uSathane. Yibo bona labo bantu abathi nxa kuhlelwa izinto, ingabe yimihlangano yemindeni, ingabe yimihlangano yezombusazwe, ingabe yini, ingabe yilokotwa ama-burial society, ingabe kusemakhaya ikomiti yamadlelo kumbe esibholane, umuntu abonguphahluka asuke nje aphambanise umhlangano olenjongo yokusiza imiphefumulo yabantu. Aphothe nje avube izinto, aphambanise yonke into, angabi le ndaba, angabi le nhloni, angayangeki. Yibo labo abantu abantu besuka lapho sebenze khona lokhu badiliza, babulala, behlisa, bephula le moya abanye, uze nje umuntu ethi hayi ngibatshelile. Ubatshele nasuwe okade ubatshela uSathane lo ofike phakathi kwakho evela ekuzulazuleni emhlabeni wasedobha wena, ngoba namhlawumbe ulula, mhlawumbe inhliziyo yakho ivele kayibumbekanga, inhliziyo yakho kayihlalanga phansi. Asifundeni ukuthi nxa kusenziwa izinto ezinhle sibe moya munye, sibe nhliziyo nye, sibe solinye, siyekele ukuphambanisa izinto ezinhle ezisiza emphefumulweni yabantu. Satane uyazulazula akunyenyezele ngelizwi elizwiwa nguwe kodwa abanye bangalizwi ukuthi usuzwileke usuvumelane laye usukhupha lokho ukhuphayo ngomlomo wakho mhlawumbe ngezenzo zakho kubonakala ukuthi ube yisithunjwa sikasathane. USathane makangatholi indawo ebantwini bakankulunkulu bezenzela izinto zokusiza imiphefumulele inyama zabo. Asazeni sifundeni usizibuthe sihloniphe phambi kobuso bukankulunkulu. Imindeni yethu yakuba ngcono, lelizwe lezigaba lapho esihlala khona zonke izinto ziyakuba ngcono. USathane ahlale ekhoneni lakhe yedwa, abubule yedwa, singavumi ukuthi asisebenzise.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu olungileyo, Nkulunkulu ongehluka lutho. Sathane uyabhoda udinga abalenhliziyo ezilula babe sesiba labo bantu baphenduke babe yizithunywa yingilosi zakhe baphambanise inhlalakahle zabanye abantu. Makube kude kulola lolayelo ngalesikhathi ukuthi uSathane amsebenzise amenze udlawu lwakhe. Usisa abantu abakho ingabe ngubani lo zama kwenza okuhle uba nabantu abakho baphile ngcono lapha emhlabeni. Sibuse sonke sikela manje uzulona phakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kamehlo kaZulu isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Isidumbu sowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kwaZwimba lapho adabuka khona lamhlanje kasisahambanga ngoba unkosikazi wakhe uGrace engezwa kuhle. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela umnumzana Peter Magombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.